Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-9 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kusiya phambili kuzaba lukhuni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeMelika elizweni. Izakhamizi zesigaba seWange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane ele International Women's Day.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abazele besuka khona ngabantu abazele benobuzwa ngu.
Izakhamizi zethekela eFilabusi sezicothoze indlela amapholisa aphathe ngayo ukuqhamuka kwedlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambazi lezakhamizi zalumango. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezisole uhulumende weZimbabwe ngokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeMelika kobulawayo laseHarare. Uhulumende weMelika wethule umbiko izolo ecothoza uhulumende weZimbabwe ngenyathelo alithetheyo elokuxotsha iziphathamandla zenhlanganiso yeUSAID ezazilohlelo lokucubungula inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa ezombusazwe. Uhulumende weMelika usole lokhu esithi uhulumende weZimbabwe uhlala esithi ufuna ukuvula amasango ukuze amanye amazwe azexhasa ilizwe ngenhlelo zentuthuko, kodwa nguye osexotsha inhlanganiso eziphathisa uZulu. Imizamo yokuxoxa leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe iyehlule, kodwa senelise ukuxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhulumende uyesaba lapho okuyabe kuxoxwa khona ngedemocracy, ngegood governance, ngerule of law, ngokuhlonishwa kwamalungelo abantu. Lezo zinto zimtshayisa uvalo olukhulu kakhulu, yingakho nje lapho okuyabe kuhlangene khona abantu engekho uhulumende kuxoxwa kukhulunywa ngokuthi kungenziwa njani ukuze iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo. Kukuhlonishwa amalungelo abantu, kuhlonishwa umthetho, kube le ntuthuko kuphela ubuyanga, abantu bazuze imisebenzi, kube le mpilo enhle. Iyamethusa lento angayithandi, yingakho ke sibona kugcine kudiphothwa abantu ababezihambela nje bengelacala besenza khona lokho vele abajwayele ukukwenza, ngoba nanku phela basipha imali njengabantu beZimbabwe bayayilandelela leyo mali bebona ukuthi kambe ngabe isebenze yini ngendlela efaneleyo, kanti ke kuyadingeka yini ukuthi kube le nguquko ngendlela esetshenziswa ngakhona ukuze phela izale lezo zithelo efanele zizale ukuthi kube le mpilo enhle ebantwini bonke beZimbabwe. Yikho nje okuyinkinga khona lapho.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani imizamo kahulumende eyokuthi angenelane lamazwe omhlaba lokhu ayekutsho esaqala uhulumende?
Kusiya phambili kuzaba lukhuni kakhulu ngemva kwalesi senzo ukuthi ubudlelwane beMelika lobeZimbabwe buqiniswe, kube lokuxoxisana ngendlela ezakwenza kube lula ukuthi kwakhiwe ubudlelwane obuzathela izithelo ezinhle kuye wonke umuntu. Ngakho ke lokhu okwenzakeleyo kuzabuyisela emuva kakhulu yonke imizamo le ekade siyizwa ukuthi iyenziwa yokuthi kube lobudlelwano obungcono phakathi kweMelika leZimbabwe, okuzazala kudale ukuthi izijeziso zenotho zisuswe, ukube sokuncediswa ke iZimbabwe ikhule kwezenotho, ikhule kwezokubusa ngendlela efaneleyo. Lokhu ke kwenza kube nzima kakhulu kusiya phambili.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Lamuhla bekulokhetho lwamabhayi elections kumawadi amabili eChinoyi laseHarare. Owaqotshwa kuward 36 eHarare umnumzana Lovejoy Chitengu uncintise ezimele. Abebandla leCCC abaqotshisa amalunga la ekhansili kabazange bancintise. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo eZesen ithi bekulabantu abalutshwana kakhulu lolu khetho. Izakhamizi zesigaba seWange bezithe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lamhlanje zinanza ilanga labesifazane eleInternational Women's Day elaphawulwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations. Leli langa liyathokozelwa njalo lisiba isikhumbuzo sokuqakatheka kwamakhosikazi iminyaka yonke mhla zikumbimbitho 8. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngugcweleyo eseVictoria Falls.
Lomthimba okuzelwe ngabedlula ikhulu eChinotimba Wolu ukuqoqwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ePathways Women's Girl Child Support Network. Inhloso yalombuthano ibingeyokuzofundisa abesifazane ngophawu lalelilanga, inhlupho abahlangana lazo bephana njalo lenkuthazo yabangakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Ongumholi walenhlanganiso umnumzana Trimondolo uveze ukukhathazeka ngendlela adubeka ngayo ikakhulu amantombazana aqala ukuthomba ngokuswela imvunulo nxa besesikhathini ikakhulu emaphandleni.
Bagcina bengasakwani ukuthi behambe ngabi esikolweni.
Inkulumo kaNdolo isekelwa luphenyo lwabe-UNICEF abathi iningi ikakhulu emaphandleni akuleli lisebenzisa izichibi lamaphepha angahlambulukanga okubangela imikhuhlane ye-cervical cancer. Ukwehlisa lokhu kanye lokuthuthukisa omama, uNdolo uthi sebasungula uhlelo lokuthunga imvunulo abangayisebenzisa enya ngeni kanye lenhlelo zokugubha imigodi yamanzi esigabeni seWange begabela njalo omama izivande.
Sesigebhile izikotshi ezingabe zifika o-15. Sayenza lengadi khonapho ukuthi omama bengakhi amanzi kuphela for domestic use. Omama sebekwanisile ukwenza izingadi, omama sebekwanisa ukuthola ongamasenti, omama sebekwanisa ukushaya amaclub, omama sebekwanisa ukuthenga ijukela, omama sebekwanisa lapho ukuthengela abantwana amasokisi, ama-school uniform, namajeni domestic violence.
Unkosikazi Anethi Sithole wenhlanganiso yeZimbabwe Vendors and Markets Association yena ukhala ngokudlengulwa kwabantwana okungavezwayo ezimulini.
Mina mama kimi yabusobuhlungu emntaneni ngoba uyabufisa ukuthi kona kuthoniswe kube icala ukuthi izihlobo ezinye bese zingani ngithwa kazi kubambi kuhle. So siyafisa ukuthi uhulumende angazi bangasinceda njani ukuthi khona isimo sokwenza ukuthi umntana amsedlomuliwe emntwana omncane kodwa emhlangulwe intane esihlobo. Ngiyabe sengathi ngimubi mina kakhulu nxa sefisa ukuthi kuthathwe umthetho oqhakathekile oqinile ukuthi umntwana nabothi.
Ongumfelokazi unkosikazi Sibonisiwe Dube Sibanda uthi emakhaya inhlupho zokudlwengulwa kwabasakhulayo zandile, ethi yabo umthetho kufuze behlale belilihlo lalaba.
Ngoba kunjenje khathesi sengimlandile umama laphansi ngumalume sibili udlwengula umntanami sizangihlalela ezinye izihlobo kambe shiwa namama masidube ungazi uhambe uyehlobo uyebophisa umalume indaba inale njengalo kuyadlula lokhu kuyaphela lokhu kodwa emntaneni wami ngakupheli.
Iningi ebelukumbuthano lo licele kuhlangothi lukahulumende olubona ngezentuthuko ukuba lubaxhase ngemali yokuqala amabhizimisi. Bathi imbangela yokuhlukunyezwa kwabesifazane yokungabi lendlela yokuziphilisa emakhaya. Bathi bayebe befisa ukwenza imisebenzi yezandla egoqela ukuthunga, ukweluka kanye lokulima. Abohlangothi lo libakhuthaze izakhamizi ukuba zisondele emahofisi abo ukuze balolongwe baboneke njalo imali nxa ithe yabakhona. Bekukhangelelwe njalo ukuba labo mthetho bazazofundisa ngezenhlalo emakhaya kodwa kabasaphumelelanga. Indikimba ye-International Women's Day yalonyaka ithi invest in women accelerate progress, okuyinkuthazo yokuxhasa abesifazane ukuze kube lengqubekela phambili ephakemeyo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe, 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 laml
Ukuze emaphandleni izakhamizi zetheleka eFilabusi sezicothoze indlela amapolisa aphathe ngayo ukuqhamuka kodlame phakathi kwabahlasela abantu behlome ngamabhemba abaziwa ngokuthi ngamabhambathi lezakhamizi. Izakhamizi zithi amapolisa kawaphathanga kuhle udaba lolu ngokuthi yizo ezahlaselwa ngamabhambathi la, kodwa amapolisa wona engabaphathisanga kuhle. Ngalokhu sizithi abakhulu bamapolisa eFilabusi sokumele baphume baphele kokodlwayo. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngolwesithathu kulandela lesi sehlakalo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esipha lolu daba eseGwanda.
Amabhambathi la iningi elikhuluma ulimi lwesiShona kubeba besebela isikhathi behlukuluza uZulu kulumango ngendlela ezithiyeneyo. Lokhu kudala ukuthi omahlaba ithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi se-Insiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abavele besuka khona ngabantu abavele benobudlwangudlwangu okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhodabhoda ezigabeni eseduzane benze uganga lobudlova lobubhinya bokubamba abantu betshaya abantu bebathathela izimali zabo bebathathela nje into ezishiyeneyo.
Udlame olube khona ludale ukulimala kwabantu abambalwa abavalisa amabhambazi kanye nezakhamizi. Abanye bathwalelwe esibhedlela. Emhlanganweni okhutshwa emaholo ngolwesithathu izakhamizi zisola amapholisa zisithi ebe uhlangothi lwamabhambazi kungakho kabasabafuni kogodlwayo.
Kule mvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethuseke ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola ngithi ubaba umathuthu ngawe uyaphuma eFilabusi sibiselwa omunye azesihlalela eFilabusi sizegcinakala.
Induna uNdube layo ongene lo mhlangano uveze ukudana ngokuziphatha kumapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke elikhala ngakho mkuzile kutho okuhlupha lina kuhlupha mina angazi ukuthi abehofela bani nasigijile sabenza ithumise naleyo basukumele phezulu basincede sokukhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona babamathuzi yinto esiyikhangelele ukuthi ningakhetha uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani sukumelani phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eFilabusi ebekhona lawo kulo mhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezijenezo ezansi emandebeleni ikakhulu lapho kwenziwa khona igolide. Kusenjalo sikhuza emhlola izakhamizi esamlodi eGwanda South ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwenya edamu lesizivini yambulala. Lo jaho befuna ukugeza ngesonto azahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiya tiya inhlanzi bathe betshayisa abantwana labana benomnye wabo wasitano secabanga ukugeza wakhupha izigqoko eqeda nje ukukhupha izigqoko mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangothi olunakekela inyamazana abezimparks badubule enye ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi esamlodi lesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo ezihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengitetela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxalo nkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe eleLabor Economists and African Democrats iLead elikhokhelwa nkosazana Linda Masareva.
Njengabantu besifazana siyathaba kakhulu ngokuthi ngilanga lethu Women's Day noma singathi Women's Month, kodwa silokuningi esinga sithiseke ngakho esifuna ukuthi ngothatha siyalungiselwa kungabe kumbe igovernment ekhona ngabantu nje emakhaza noma ngama political parties iconstitution ayilandelwa igovernment yethu ukuthi khona abafazi benze 50-50 lamadoda ku parliament noma ku council njengokukhuluma okwenza ithimi yethu this year ithi khona yona invest in women accelerate progress ngakho ke siyathalaza kuhulumende wethu namhla ukuthi khona ibe yi 50-50 ngokuthi siyabona ukuthi khona abantu bonke abaku council abantu abaku ama member of parliament lana ibaqeshela sethiwe izimali umnyaka ophelelelo bathiwa ama 40,000 lezi motor lezi sithengwayo siyabona ukuthi 40,000 yahamba ukuye notisa umuntu oyindoda nje kuphela bana ababe khona ku parliament yiwo bayitholayo kodwa abalutshwani kodwa ungothwa yeyi 50-50 ungothwa siyabona ukuthi khona abantu laba besifazana abaningi abaphiwa imali lezi athi bezakwanisa ukuziphakamisisa bephezulu bephambili labo sikhangela ukuthi khona nabantu abesifazana balutshwana abangena kupolitiki not ngokuthi abafuni kumbe ngokuthi khona abalandaba layo hayi bayafuna sibili sibona ukuthi khona umnotho sili bayabengela indaba zomnotho lezi bayabengela imali bayabengela noma imali yokuthi beqale amabhizinisi bayabengela ngakho-ke sithi ungothi uhulumende uyanika abantu besifazana labo izimali ebatholise lawo kuthiwa ngamaloni kuyenzeka ukuthi khona yikho bezabisela noma abagcina inkukhu bekwanisela ukubisela amaloni labo kodwa ebaphile lawo amaloni
njengebandla lelithi kuyini elingakwenza ngcono lingangena embusweni
abantu bezimbabwe abayakwanisa ukuthi khona bengalandeleli umuntu ole-populism esithi khona umuntu olandelwa ngabantu abaningi belandele nje ngokuthi khona abantu abaningi bahamba laye ungothi bayakele ukwenzinjalo beqale belalele ukuthi umuntu uthini umuntu ukhuluma phezu kwani uthi uzayenzelana abantu manje bona baphonga ulandela nje ukuthi khona lowo nguyelo umuntu olabantu abaningi kakhulu ngakho-ke ngiyozawina wena ungazi ulandele ubani lowo awi manje sihluphelani sithi khona abantu besifazana kabavotele labo sibona ukuthi khona thina abantu besifazana sibaningi futhi ezimbabwe kuye sila abantu besilisa njengelidi sibona ukuthi khona hayi abantu bonke umuntu wonke ungothi asiyake sizame ukuthi ungothi asiyavotela umama umuntu wesifazana njenge-political party yethu sibona ukuthi lo muntu wesifazana uLinda Masarira ngi-president wethu ya ngesikhokhelayo sibona ukuthi ungothi asiyake sifake umama ngokuthi omama yibo bayenza into yonke thina sibona njengephathi yethu ukuthi ungothiwa siyangena kupower zakathi zathi umama wonke osekhaya emakhaya kakhulu othwala inkuni ethwala imigqomo yamanzi ehambe 5 kilometers sithi ihulumende wethu uzamnika imali uzamholisa layo kuyimali lana ngokuthi umuntu wonke akula muntu ongasebenziyo into esiyibonayo umuntu wonke uyasebenza imisebenzi futhi ingakhethi ukuthi khona lowo ngumuntu ongumfazi awuyenzi lowo msebenzi ngokuthi wona sifuna ukuthi abantu angamadoda beyenze ngokuthi abantu abangamadoda bebakwanisa ukuyenza okwamagesi abantu abangamadoda bebakwanisa ukulungisa izimota sithi hayi thina sizathi umuntu wonke wesikazana wesifazana oyayefuna ukungena khona apha engene laye uyeze sizacreate ukuthi khona sibone ukuthi khona abantu laba bayenzisa abantwana bebancayane bebotshe sizimbe 10 years besejele la ma-churchi la athi khona wona bayaphupha nje umntwana omncane beseyendiswa bebotshe futhi kube yi-10 years kuyenzeka ukuthi khona umntwana oyinkazana ebonakala ukuthi khona uyagcinwa ugcine kanjani njengakho-ke sithi khona abantu kabavotele iparty yethu ngo-2028 kuyenzela ukuthi khona silungisise konke sithi abantwini besifazana together we can
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-lead elikhokhelwa unkosazana Linda Masarira asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba namhlanje sixoxa lomkhokheli wemhlanganiso elwela amalungelo abantu abathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi e-Post Independence Survivors Trust umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
kulusizi mahlabe zulu ukuthi izanu PF sizama ukubamba ama journalist ngentamo ukuthi babhale ngingcenye ngalokho abafuna ukuthi khona kuphume ebantwini sebesithi amanye amazwi amabala angabhalwa asithatheni njengalelo ukuthi genocide sebezagcigciza elithi imbhuqazwe sebezagcigciza
manje baba mafa lithini lina ngalokho
sibona ngani konke lokhu kuyize izinto esingazivumelani lazo thina abe post independent survivor trust peace ama journalists acecetsha ayakwazi ukubhala izindaba uma kusemfeni kusemthathweni noma kuseparliament angiboni ukuthi namhlanje sibengatshelwa baphiwa amagwaliba amathathu ukuthi lokhu izalo yizizabhala lenje sokhanya ngani izinto sebefunzwa okuthiwa i-doctored perceptions ngakho ke sixwayisa abantu bakithi ukuthi into abayenzayo le ukuthiwa bafuna ukukhuluma nge-ground izinduna zithungamela vela akukho ku-constitution is-unconstitutional abantu abaphiwa umsebenzi lo ngabe Peace and Reconciliation Commission efanele ngabe yiyo ethungamelayo abanye bonke balandele ngemuva
kungani lisithi izinduna zingakhokheli lolu hlelo
ubona ngani konke okwenziwa yilaba bantu abathi izinduna zithungameli zona ezinye izinduna lazo zingama victims zabulawela abazali bazo zabulawela abantu bazo izinduna kazibambi amacala okubulalana abamba izinduna umamacala okuhlabisana kahle omdabu i-criminal case njenge-murder rape nokunye okuthile izinduna kazibambi ingxenye sebephiwe okuncinyane sebezaphinda baphiwe amakhompyutha bafakelwe amagetsi baphiwe izimota yikho ke la izinduna zakwethu sezizingcolisa ngiyazi kulezinye izinduna ezihlakaniphileyo zizagcina lazo sezizula ngoba izanu isebenzisa imali lenzuzo hatshi okokuthi ama-journalist kawakhetha amabala hayi lokhu yinhlekisa kuyayangisa siza kubona sizayicela sivuthiwe bajonjana amandebeli siyabona
lo-ke bekungumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi post independent survivors trust umnumzana Felix Magalela Mafasibanda bekusixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo iqalela umhla imidlalo yenguqu kusigaba saphezulu eseCastle Laga Premier Soccer League kusasa kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abanengi oza kuba phakathi kweqembu leHighlanders kanye lele Dynamos enkundleni yeBurgerfields kobulawayo intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
imidlalo ebikhona namhla iphele kanje iqembu leCape United inqotshwe nge-1 kanye yiChickenini enkundleni yeButter Arnel Movers lengezi Platinum Stars ibe nguchiki lobhanqa 0-0 ngaseluveve iFC Platinum inqobe iChegut Pirates 1 kanye ngasemandaba iZPC Kariba leTel 1 zibe nguchiki lobhanqa 2-2 ngasenyamunga kuthi iGreen Fuel itshaye ibulayo Chiefs nge-2-1 ngaseGreen Fuel Arena kusasa ngesonto kulomdlalo okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi oza kuba phakathi kweqembu leHighlanders kanye leDynamo senkundleni eButter Fields ekhuluma phambilini kwalomdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uKelvin Khayindu ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba babuye ngokuningi bezozibonela ukudla kwamehlo.
This is not one of the big games. The ngombono wami lowu awusiwo umdlalo omkhulu kweZimbabwe kuphela kodwa lokuzekazi leAfrika kokuthi ngabe uyatshengiswa kumabona kude ubuyelwe muzulu wonke waseAfrika. Yebo kambe kube le nkulumo phezulu kokuba khona kwawo ekuqaleni kwesizini kodwa lokhu kuphezulu kwamandla ethu ngoba kuluhlelo oluvele olukhona.
Ukapteni weqembu leIslanders uAriel Sibandala ugcizelele ukuba kuqakathekile ukuba umdlalo udlalwe kungela ngxabangxoza.
Sizazama njengabadlali ukuba sithokozise abalandeli bethu kanye labasizekela ngemali. Siyazinyakinye umdlalo kawusaphelanga kodwa siyabakhuthaza abalandeli bethu ukuba babuye ngobuningi babo bezosisekela.
Akweminye imidlalo yangesonto iqembu leManyika Diamonds lizangqikilana leleSimbabwe ngaseSakuva kuthi elewange lizadlala leleyada ngasemalahleni. Iqembu leRentals lonakalisoze lidlale kulimpela viki ngoba bekumele lidlale leqembu elinqobe kusigaba se-Eastern Region nyakenye. Lelo qembu kalikazakali ngoba kusaxazululwa insindaba phenduli yokuba yiliphi iqembu okumele lizodlala kusigaba se-PSL phakathi kweBikita Minerals kanye leTenex. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi amaphathambuso lona eliphakathi kokupheka idlalade lalo lakuqala ngemva kokwethula isingu ngomnyaka odluleyo. Nangu umkhokheli walo exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani bathandi bomculo kuzo zonke indawo labalaleli bomsakazo emakhaya lasemadolobheni. Mina igama nguDesire Dube odabuka eCholosha eDadamjena. Ngimele iqembu lamaphathambuso eleRumba engilisungule nomfowethu uMlungisi Mvundla naye sisuka sonke emakhaya eDadamjena eCholosha. Kule ndima yomculo bezesihambe ibanga yakabilikhulu kakhulu sisebenze phezu kwe-Sengilitrack kulo mnyaka ophelileyo. Bayithandile kakhulu abantu ingoma yakhona ungawukuthi sasekhulu sokwenza kulo mculo.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siyatholakala kulezi nombolo 0843055961. Siyatholakala kulezi futhi 0653618190. Ngokusebenza sisebenzela kulesi South Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha maso?
Kulo nyaka sisebenzela i-album esifuna ukuyikhipha, sisebenza ngokuyikhanda kakhulu. Kubana abalandeli bengaqhubeka besisapota kulaba abathe bayelula isandla kulo mnyaka ophelile basisapota beqhubeke bekwenza kulokhu.
So omnandi kakhulu umculo wamaphathambuso esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeFilabusi zisola amapholisa ngokungaphathi kuhle udaba lwabantu abahlasela abanye bephethe amabhemba kuthiwa ngamabhambathi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.